siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 30 kuNhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Imtshina lana ekhona icho ukuthi kathi from iproduction yethu ngathi 100,000 esiyenza thina soda plans contractor imota enje 200,000 iza move from company 300,000 to 450,000 ngoba thina sase producer 250,000 soda.
Inkampani yewanke Colliery ithi elakusasa likhangelele lekalilihle ngemva koko fakwa kwemitshina emitsha yakulezi nsuku ekhangelelwe ukuphathisa ukukhweza isilinganiso samalahle embiwayo.
Okwakhathesi inhlanhla kuphele khona ukuthi ukudla ezitolo kusesekhona le yithi kade lifanekile ebhodi ye-national food basiyela sibile ukudla kukhona abakusela nje kuphela mhlawumbe sebegatshe ukuthenga izinkomo ukuthi balidinga ukudla nokuthi banedise.
Inhlanganiso elimukisa uzolo ngomomo wezendlala eFusenet ithi intengo yamabele ithuthuke kakhulu ngasemhlubulweni wezansi yeZimbabwe njalo indlala ikhangelelwe ukuba kusimo esibi kunyanga ezintathu ezilandelayo. Uhulumente ubikwa engathathi amanyathelo aqinileyo okujezisa abatholakala bechaphaza imali kumakhampani kahulumente ngemva kokuba iofisi ka-Auditor General isikuvezile lokho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkampani emba amalahle eyewanke Colliery Company ithi elakusasa likhangeleleka lilihle ngemva kohlelo lwemitshina emitsha yakulezi nsuku ekhangelelwe ukuphathisa ukukhweza isilinganiso samalahle embiwayo ebesesehlile kakhulu eminyakeni edluleyo. Intatheli zindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumqondisi wenkampani le umnumzana Stenjwa Thomas Makore ngesikhathi exoxisana lentatheli izindaba ngemva komhlangano omkhulu wale nkampani wokuphela komnyaka odluleyo wokwethula isimo sale nkampani owe 2014 annual general meeting. Ukuba khona kwale mitshina yakulezi nsuku uthi sekubabeke esigabeni esiphezulu sokwembiwa kwalamalahle okuzabenza banelise ukwemba amanengi abangawathengisela laba kwamanye amazwe okubalisa ele Zambia, Democratic Republic of Congo kanye lase South Africa. Isiphathamandla esibona ngenhlelo zeWange Colliery umnumzana Thembelani Ncube uchasise phezu kokuba kuchoni ukufakwa kwemitshina emitsha le.
Imtshina lana ekhona icho ukuthi kathi from iproduction yethu ngathi 100,000 esiyenza thina soda plans contractor imota enje 200,000 iza move from company 300,000 to 450,000 ngoba thina sase producer 250,000 soda sesihlanganisa leka contractor 200,000 to make it 450,000 tons per month.
Waseqhubeka njalo uNcube echasisa phezu kwenhloso yomhlangano walamhla owe AGM lo.
Ukuthi kwaqala ukuapprova ama results lana khona ku annual report la. Okwesibili i-election yama directors retire by rotation in accordance with ama articles of the company. And then okwesithathu is i-remunerative approval yemali ezabe ziholiswe ama directors for umsebenzi ababewenza for umnyaka ka 2014. And then okwesine ukuapprova again imali ebhatalwa ama-auditors ayi company for 2014. And then okokugcina ukuappoint ama-auditors for umnyaka olandelayo up to 2016.
Iripoti yomnyaka ka-2014 eyethulwe emhlanganweni walamhla itshengise ukuba abenkampani le banelisile ukufinyelela kulokho ababevele bekukhangelele ukuba kuza kuthi kusiyaphela umnyaka bembe amalahle ayisilinganiso samathani inkulungwane phose amakhulu amane 375,000 tons. Iveze njalo ukuba bewunzima lakule nkampani lumnyaka ka-2014 ngoba kusesekhona lapho abasilela khona okubalisa ukuhlawula iholo lezisebenzi okomnyaka wonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Thank you.
Inhlanganiso elimukisa uzulu ngomomo wezendlala eFusenet ithi intengo yamabele ithuthuke kakhulu ngasemhlubulweni wezansi eZimbabwe njalo indlala ikhangelelwe ukuba kusimo esibi kunyanga ezintathu ezilandelayo. Linhlanganiso ithi umombo uthengiswa ngesilinganiso samasenti angamachumi amahlanu ngesisindo sekilogram elilodwa okuyisilinganiso esikhulu kakhulu nxa kuqathaniswa lezinye izigaba ezifana leMashonaland. Ugwalo lwayo elethulela umhla linhlanganiso ithi inengi seliphila ngokuthengisa izifuyo ukuze lenelise ukondla imuli. UChris Gande Studio 7 uxoxe lomnumzana Dalumuzi Khumalo wayengusenator wesigaba seLupane othi impela indlala imbi kakhulu lonyaka.
Siyabantu abatholanga lethi emasimini lonyaka izulu labalifitshane labaleka lathiya amabele engavuthwanga. Kulalitho sibi.
Okokuthi baphila njani abantu okwakathesi nxa sikhangela?
Okwakathesi inhlanhla kuphele khona ukuthi ukudla ezitolo kusesekhona. Le yithi kade lifanele kule bhodi ye-National Food. Basinika sibili ukudla kukhona abakuswela nje kuphela mhlawumbe sebegatshe ukuthenga izinkomo ukuthi balidinga ukudla nokuthi bancedise lo kudla kwashote kwemasimini.
Manje khona okokutsho kukhona abantu baphiwa kungela mbadalo na?
Baphiwa bazithungakushele kukhona kathesi bazithengela e-National Food. Basayenza imizamo yabo uhulumende kaqalisa ukubanika ukudla.
Yona intengo imi njani ibhakede elilodwa?
Ibhakede elilodwa nxa bethengiselana bona kodwa laba abatholileyo ibhakede lihlele ku-$7 kwezindawo 8.
Okokuthi nxa singathi thina lamhlanje abantu bavukile ekuseni ungasichasisela nje ngamafitshane ukuthi baphila njani babe bedobhadobha besenzayo?
Ukudobhadobha kwabo ukuze balale bedlile bayangena esihlayeni akabezaya abangenazaya shiwa angikwazi ukuthi baphila njani. Lami kukuya ngethusa ukuthi asabe lo muntu osefile ngendlala ngoba abangenazaya angikwazi ukuthi baphila njani.
Okokuthi umumo ungaqhubeka unje ubona ungani kuzahamba njani nxa uhulumente engaphathisanga?
Na umumo ungahamba unje kuzaba lezidumbu zendlala, izidumbudumbu sibili zingaba khona ezendlala.
Umnumzana Dalumuzi Khumalo wake waba ngusenator weLupane obekhuluma icingweni leStudio 7 ekhonale eLupane.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 12080 laku 15775 kilohertz. Ilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ezimela ilungelo labasakhulayo labantwana zithi sokumele bavikelwe ngokwengezelelweyo kumalungelo abo kulandela amazwi kamtshutshisi omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana othe amantombazana aleminyaka elitshumi lambili alalelwe akutshoyo emthethwandaba nxa ikhetha ukuthandana labantu abadala kumbe efuna ukuyakwenda esesemancane. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Amazwi kaThomana asolwe ngabantu abaningi eZimbabwe waze wadedela muva ethi abantu abamzwisisanga kulolu daba ngoba engatshongo njalo. Umnumzana Trust nobu wenhlanganiso ye-Youth Agenda Trust uthi iziphathamandla ezisezikhundleni kumele zinanzelele ezikutshoyo ikakhulu nxa zihlala ezigabeni ezibhekana lodubo lokuhlukuluzwa kwabantwana.
Abantu uma bekhuluma ama-statements anjengawo nalawo kumele benanzelele ukuthi sihlala emphakathini okhanya ngani vele abantwana bayahlukunyezwa. Kuyakumele bekhangelele ukuthi hayi into ababezikhuluma kuyavikela yini, kuyayenza ukuthi abantwana behlale kuhle kumbeni kuyagcina sokungezela ukuhlukumeza kwabantwana. So thina sithi uma abantu bekhangelelisa even uma umnumzana Thomana sithi umthetho unjani unjani, njengoba yena enguye umuntu womthetho vele kumele elungisise umthetho wangkhona ukuthi ube umthetho ongenjani ukwanisa ukuvikela abantwana abancane.
Unkosikazi Paulile Ndlovu wenhlanganiso ye-Student Christian Movement uthi sikhuluma kanje ngolodubo lokubhidlika kwemitshato elizweni okuthi ukwendiswa kwabantwana abancane kanje kwengezelela indubo lezi. Sithi konke lokhu kugoqela lokuphazamiswa kwamasiko okubangela inkinga elizweni ezengezelelweyo.
Uvela umntwana oyinkazana kufanele isikhathi sonke ahlale ekhangelwa ngumzali wakhe. Kufikele umntwana aze afike isikhathi sakhe sokuthathwa. Thina lokho kokuthi 12 years asikuvumi. umntwana omncane ongoyel 12 years angayikwanisa indlu khathesi ungakhangela noma abafazi abasebedlulile sebekwanisa isikhathi sabo sokuthi bende kodwa still amadoda akabahlalisani kahle khathesi kungenza njani ukuthi umntwana oyel 12 years
onobu uthi njengenhlanganiso babona abatsha abagijimela umendo belahlekelwa ngamathuba okuzithuthukisa empilweni begcine imitshato yabo ingasaphumeleli bebe sebephatheka emsebenzini yokuphila ngokuthengisa imizimba yabo sithi sokudingakala ukuba abantwana labatsha bevikelwe imithetho abazali lohulumende
abazali bagudaza ukuthi bagcine abantwana lohulumende layo ulawo umlando ukuthi egcine abantwana so thina sithi abazali uhulumende ngabona umzali ongabe engagcina abantwana kuhle umuntu kumele bebotshwe abazali abanjalo uhulumende layo mayenza into ezikumele zivikele ukukhula kahle kwabantwana izizalwane zezibakho kumele lazo zitshele uhulumende ukuthi into ayenzayo ayikho right so thina sibona ngani vele njengemicathinta sala sithi wonke umuntu ulalo lungelo lokugcina abantwana
Unkosikazi Ndlovu uthi kakubuyelwe kundlela zakudala ekukhuliseni abantwana amankazana enikezwa ithuba lokukhula eze ebe kusimo engakendiswa.
Ugangile lo okhuluma ngakho khonoko uyisixhwali ngesinye isikhathi igovernment emele ikhangele noma uMr Mgabe kanye uyakwazi ukuthi sakhula njani thina la uyakwazi ukuthi abantwana abamankazana bamelanga ukuthi sakhula bakhula kuhle oMr Mgabe labani bakhula kuhle bonke onkomo bakhula kuhle sifundiswa thina kulomthetho ayisuki ukuthi kona nxa uyabusalisa umntwana ukuthi engazenda yikukhangela ukuthi umendo ayisonto yokudlala ngayo
Inhlanganiso ezijeneyo ezigoqela iPadare emgundleni lezinye zisole kakhulu amazwi kaThomana. Inhlanganiso yeTag Life International yona ikhuthaza ukuba acele uqolo kuZulu kweZimbabwe loba achiye umsebenzi. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo abatsha sezisole kakhulu ontanga abenza amadili kulezi nsuku ikakhulu kobulawayo leHarare ngenjongo yokusebenzisa izidakamizwa kanye lokungena emacansini bebaningi kumbe kube ngumhlambi kazelusile. Inhlanganiso yeNational AIDS Council ithi abenza lokho esikhathini esiningi abantwana besikolo ngakho inhlanganiso le ithi isibambisane lamapholisa kanye labe victim friendly unit kuhlelo lokuya ezikolo. Ukuyakhulumisana labafundi kanye lababalisi ngalolu daba. Kobulawayo ngeviki edluleyo amapholisa abophe abafundi abalitshumi lesithupha zikolo ezigoqela eMilton High, Townsend Girls High, Pace College, Le Girls College, benatha lokubhema okudakayo njalo besiya emacansini eCentenary Park. Isiphathamandla senhlanganiso yeActive Youth Zimbabwe umnumzana Vakidzanani Dube usole kakhulu indlela abatsha laba abaziphatha ngayo esithi ifaka impilo zabo engozini yokuthola igcikwane le-HIV ngokungena emacansini bebaningi.
Sina njengenhlanganiso ke eye-Active Youth Zimbabwe ekhangelane ke lokufundisa intsha ngokuhlukuluzwa kumbe ngokungasetshenziswa kuhle kwezidakamizwa. Lokho asivumelani nakho sikuthi siyakusola ngoba yikho osekudala ukuthi intsha yanamhlanje le ontanga laba abasakhulayo bagcine bengasayazi into abayenzayo njalo sebebona ingathi izinto ezifana nalezi zilungile kukanti zona ziqonda.
Kuyini elikwenzayo lina njengenhlanganiso ngalolu daba ngoba sibona amapolisa kanye labe National AIDS Council bakhuluma ngokuthi sebe supporta ngesikolo bekhuluma labontanga ngokuziphatha kubi lokho
esikunanzelelayo ke thina njengenhlanganiso ke yeActive Youth Zimbabwe siyananzelela ukuthi ukwenzakala kwezinto ngaleyo ndlela kudalwa ukuthi ontanga laba bayasebenzisa kubi izidakamizwa lezi osekudale ukuthi bagcine sebesibona sebesiba ke lamadili afana nalawo uzathola ukuthi mhlawumbe untanga othile usecabange ukuthi abe ledili elinjalo abe senxusa abangane bakhe uzananzelela ukuthi okuvamileyo ukuthi bathi bona yabona izinto ezisetshenziswa i-language esetshenziswa ke ngabantu be-South Africa ukuthi bring your own banyana yabona uyabe ngusontanga bakhe abangabangani bakhe bese besithi bring your own banyana kanjalo thina-ke njengenhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe siyazama ukuhamba sikhuthaza ontanga laba ukuthi bengazosebenzisa kubi izidakamizwa lezi ngoba yikho osuka kudala imicabango efana naleyo
Umnumzana Vakidzanani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeActive Youth Zimbabwe sixoxelaye ekobulawayo. Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha olwe the connection namhla sikhangela ukungaziphathi kwabatsha ngalezi insuku kwezamacansini okwesatshelwa ukuthi kungaphambana lempi yokulwisa ukuthelelwana kwegcikwane lengculaza. Thumela I text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha I Voice of America ise Washington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ele Greece elisindwa izikwelete seliphumele icebo ngesiphangiphangi lesicelo emazweni omhlaba ukuze lixolelwe ukuhlawula isikwelete salo ngesikhathi ebesibekiwe. Leli lizwe lilesikwelete samabhiliyoni phose amabili amadola i-1.8 billion enhlanganisweni ekweletisa amazwe omhlaba e-IMF. Iziphathamandla zakwele Indonesia zibika ukuba kufe abantu abangamachumi amane lathoba mnemunye i-49 engozini yokutshayeka kwendizamtshina yebutho ewele phakathi komuzi ohlala abantu esihlengeni seSumatra. Indizamtshina le eye-Hercules ibizama ukuphindela enkundleni yendizamtshina abatshayeli bebona ukungasebenzi kuhle kwayo isanda ukusukuma. Okulapho ewe yachaya iwetela lezindlu ezimbili ezakhelane layo edolobheni leMedan. Isiphathamandla sikahulumende esibona ngokusetshenziswa kwemali ngemfanelo Auditor General uNkosikazi Mildred Chiri uthi uhulumende kathathe inyathelo eliqinileyo elokujezisa abatholakala bechaphaza imali kumankampani kahulumende ngemva kokuba ihofisi yakhe isikuvezile lokhu. Lokhu kwenzakala umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngezemali uMnumzana Patrick Chinamasa egcizelele izolo kubhodi entsha eyezimva ukuthi kufanele isebenzise ngokuthembeka imali ukwenzela ukuthi ilondoloze imali yelizwe njalo ifeze izinqumo zohlelo lokuthuthukisa umnotho olwezimaset. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lwe-audit, sixoxe loMnumzana Albert Mhlanga owayelilunga lamakomiti ayiqondane lalolu daba edalele ePhalamende e-Transport and Infrastructural Development kanye le-Small and Medium Enterprises.
Kuqala ngithanda ukumbonga ukuthi uyenze umsebenzi wakhe ngobungcweti nangokumela oqiniso njengomsebenzi wakhe. Ama-audit esananzelelayo kakhulu ngiseparlamenti ayesabisa anzima ukuthi imali leziyana nxa zinga-akhawuntwa for ilizwe leZimbabwe lingaphumeleli. Ungakhangela ikakhulu ye-audit yezimra laba abama-tollgate konke nje lalapha abahambisa khona izimali zonke laba ama-local authority, ungananzelela ukuthi imali abazisebenzisayo bezisebenzisa kungela ngithi receipt, kungela ngithi invoice, kungela ngithi i-application nje ukuthi imali iphongucuthwa njalani ngumuntu ozichuphela nje amazambane. Kungananzelela ukuthi abantu labana babe bathi bengena emsebenzini into yokuqala bazithengela izimota ezomhlaba, bazinika amahofisi. Ungaye emahofisi nangikhona ifurniture yangikhona idlula imali engakulungisela umgwaqo kumbeni ngani, kodwa bazithulele nje bethembe ukuthi kabasoze benziwe lutho. Lakanye nxa sasikhuluma labo wathi ngaphuma nje emhlanganweni uzwele ukutshela ukuthi hawu umali umami nguminista lingangenzani. Kodwa nje ngimangele nxa uphemeni nesecretary namhla kuthiwa ukubheyile, lami ngize ngamangala ngoba la ngayehlala ngimtshela ukuthi okwenzayo khonoku ndoda kwesinye isikhathi kuzakufikise ekugcineni. Ngoba ungananzelela ukuthi i-audit yayithengisa ukuthi silezisebenzi ezingaka, kodwa imali ebhadalayo ufica nhla ayihambelani lalezo zisebenzi, especially eZimbabwe. EZimbabwe ungakhayela inhamba yezisebenzi yemali abayibhadala lezo zisebenzi abathi bayibhadala, kodwa ungabiza izisebenzi ngasese ziyakutshela ukuthi akula mali esiyibhadalwayo. Into eyangizwisa ubuhlungu kakhulu yikuthi kulezi zisebenzi ezi-over about 400 eze-Zimbabwe ezibhadalwa zizihlalele endlini. Thina sasibaxwayisa ukuthi labo bantu bohlali babhadale imali yabo baphele bengabi lokhu behola bengayenzi lutho.
Kodwa laye uyatsho ukuthi nxa sebeyenzile i-audit bayihambisa edalele ephalamende, lina lalisenzani njengamalunga edalele ephalamende kubona ukuthi kuyalandelelwa?
small and medium committee ekhokhelwa ngumama uMrs. Nyoni. Bengihlala kuyo futhi ama auditor angkhona siwabona futhi especially la abathatha izimali abantu bethu bayakhela abantu izindlu. Imali abazithathayo ama millions. Kodwa besitho njalo futhi lama report ebuya kithi. Into ekhona ukuthi thina sesirecommenda njengemembers of parliament kuministry. Kosi rekomenda kubantu banje bonabo okufana ukuthi ngathi na itesiba overseerayo othwa i-oversight role. Kodwa umthetho weparliament yeZimbabwe uyehlukile. Uzathi cha ukuthi umuntu ungu-minister, ungu-member of parliament. Kakula okwehlukanisayo phakathi kokuthi namhla usengu-member of parliament, namhla usengu-minister. Ngoba kufanele ama-members of parliament akhangele ukuthi ama-ministers ayenza kuhle. Pho ama-MP ayeZimbabwe amaningi, u-minister kuye yinkosi. Ukuthi abuze inkosi yakhe ukuthi kanti wayo usezenje. Kwesinye isikhathi kuyakuxotshisa umsebenzi. Uyaphuma eParliament uxotshiwe umsebenzi ngenxa yokuthi wawuhlala useza kuhle umsebenzi wakho ubuza uminister okufanele akwenze. So ungani uminister yena nguyubhosi isisebenzi somuntu wonke. Kunje thina abantu abanjengathi abahlala bekhuluma kababonani lama minister. Uminister nxa ehlangana lawe nje uyakuvingelela ahladlula angena emotini yakhe ngoba engafuni ukuthi umtshele iqiniso uminister.
Lo mnumzana Albert Mhlanga owayelilunga le-Committee ye-Transport and Infrastructural Development kanye le-Small and Medium Enterprises edalele ePhalamende obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
When we bow silale mawen we bow silale mawen we bow silale mawen we bow silale mawen.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngokuqhakatheka kwenyanga esintwini. Izolo abadala bebesebenzisa inyanga ukuthi benze okuchiyeneyo. Abanye bebebopha imichaqane yabo bayibambe indlela luthunqe uthuli ebusuku lemini besiya endaweni ezikhatshana ukuthi ke labo abafuna ukuba lemuli bayisebenzise njalo sebeyikhangele ukuthi ikhothamele ngaphi. Bekulokuchochobala nxa inyanga icitsha imikhuhlane njalo ngesikhathi ibika umvukela phakathi kwaZulu lezinye izizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu ake sizwe unkosazana Stars Thebe Mathe olwela ilungelo labesifazana njalo enanza amasiko esintu lomnumzana David Mhabinyana Ngwenya ilunga lenhlanganiso yenyanga ezelaphayo ngemithi yesintu eZimbabwe National Traditional Healers Association. Bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Angithi nxa inyanga ithwasa, ibika izinto eziningi. Ibika ukuthi sokungenwa enyangeni entsha, yiphi leyo nyanga. Yikho inyanga ingumlawuli wezinto eziningi kakhulu, ngoba yiyo ekhangelwayo ukuze kubonakale ukuthi ilethani, ikhangelo lokuthi ithwase ikhangele ngaphi, ikhangele phezulu yini, ikhongozele yini, ichithile yini, konke lokho esintwini kuyakhangelwa ngoba inyanga yiyo eyimpilo yabantu.
Ye, angungene Mathebe khonapho, iyimpilo yabantu njani? Njalo nxa kuthiwa ikhangele phansi kumbe ikhangele phezulu inyanga kuyabe kusitshona?
Ke kunjalo sibili izolo Dubu ibeka kahle ukuthela sabakwena ukuthi bekungekho phela computer laba. Bongo weather forecast bebe ngekho kodwa indlela yokuthi inyanga yona le yethwasayo izakuma njani kuzaphilwa njani bekuthiwo yiyo nxa ibeka laphana entshonalanga ibeka abadala bebephuma umbona umuntu omdala ebuyele senwa impabanga so esithi hayi madoda usuzibuza ukuthi kanti ubalegwalo bani ngaphi. Kanti hayi, yilwazi lokuthi enyangeni lebekileyo kulani ekuthoyo. Nxa ibe kuthiwa ikhongozele, bekusesabisa uthole umuntu omdala esenalo lo khanda engilithoyo ngoba bekutsho ukuthi ikhongozela imikhuhlane eyahlukeneyo kuzakuba lokukhwehlekhwehlela ngeyamukelayo leyo. Kanti nxa kuthiwa ichithile, hayi, bekusuba kuhle ngoba, hayi, iyabe ichitha imikhuhlane ayikhongozelanga. So kusitsho ukuthi laba kade belele phansi, abebekade bengezwa kuhle, ebe kade bengathaba kuphathethilise kangakuhle hayi imkhuhlane iyadlula ukuthi lebuya ingumalamulela.
Yes, yes, ngenze ungwenya khonapho baba ngwenya indaba abantu bengasakukhangele khonokho.
Kabasela ndaba lo siko amacawe yiwo asaphambanisa abantu mihla ngemihla. Amacawe akade khona izolo kazange aphambanise lobunjalo babantu ukuphambanisa okukhona okwamasiko kuphanjaniswe ngamacawe. Kanti umuntu uyecaweni engungwenya angeke azintshabe ngokunye. Khonokho kuba ungwenya kulusiko loba bebuthena abantu bebaningi kangakanani kungathiwa ngwenya yimi engisabelayo loba sisabele sibaningi abakongwenya kungadingakali ukuthi nguphi ngoba basibiza ngosiko. Ngikho abamacawe kufanele bangaphambanisi usiko lwakho ngoba ngumfundisi ngudube ngosiko woba njalo lesontweni yakho ungaguqula abantu ukuthi baphume esikweni babe ngenye into ifanika lo. Usiko luyisibongo sakho luyakutshengisela ukuthi uyimvelo yakhonokho.
Mathebeke nxa sesikhangela okwenyanga khonapho uyakhuluma ubaba lapho esithi sokwaqedwa ukuya ecawe emacaweni kodwa ke nxa sesikhangela ke kungagcinwa njani amasiko lawa ahambelana lenyanga kambe ukhona yini ongaphuma sibili athi ya asifundiseni abantu senze lokho.
Mina ngiyakushisa Dube alubana kungenzeka sibili ukuthi ngilitholele lo thuba lokufundisa abantu ngamasiko ngingasukumela phezulu ngingadingi le mbadalo ikakhulu. Isizathu sami kuzabe kuyikushisa ukuthi isizwe sabantu abamnyama sile le mpilo ende njengabelungu.
Lapha sizwe unkosazana Stars Thebe Mathe olwela ilungelo labesifazana njalo enanza amasiko esintu elomnumzana David Mhambinyana Ngwenya ilunga lenhlanganiso yeZimbabwe National Traditional Healers Association belo Gibbs Dube we Studio 7. Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Siqale ngencwadi evele kumlaleli wethu uSipho Zikali oseVirginia eThokozani othi linjani basakazi beStudio 7 siyalibonga ngendaba zeqiniso. Ngingathaba lingabulisa abalandelayo abathi Vumani Dliwayo, Mpilo Ncube, Vanyangu Vax labo bonke engidlala labo ibhora kuThokozani. Ngingakhohlwa uSabhuku uMangena. Umlaleli wethu uBrighton uthi ngicela lingidingise ubhuti wami igama lakhe nguClement ekhaya siphuma eLower Gweru eGweru inombolo yami yocingo ithi 267-740-2966 eyinye njalo ngu 267-763-65842. EBotswana ngiyabonga basakazi abahle. Nangomnye njalo umlaleli uBenji Hlongwane othi ngilifisela impilo ende basakazi beStudio 7. Ngisekela isinqumo sokuquma ilizwe ngoba amaNdebele asoze afa ethethela abeMpumalanga ngendaba yeGoground. Ngithi vukani isikhathi sesifikile lingesabi iqhawe lifela ebuqhaweni. Linjani jonga lo Gibbs Dube umsebenzi luqhuba kuhle indaba zenu zimnandi. Engathi nxa likhuluma ningaze ngiphosele itswayi emlonyeni yenu. Ngumlaleli ke lo. Omunye umlaleli wethu uthi linjani basakazi thina siyaphila ngilesikhalazo ngapha kithi asilamigodi. Lo councilor wethu kalangcedo kithi loba usebenzela umuzi wakhe indlala iyasibulala asilamanzi. Silomgodi owodwa kobhara yithi akula lasekhanda mhlophe so sicela abakhulu basizame. Bezwe lezikhalo zethu kothukuru amazwi ayasihlupha uthola simile emgodini owodwa. Ngicela ukansela aphakamise amasokisi impele asebenzele isigaba sakhe. Angasebenzeli isisu sakhe yedwa labantwana bakhe. Ngiyabonga msakazi obala lezincwadi. Yimi ohluphekayo. Hayi siyabonga lathi sizaqhubekela kusasa ngezinye incwadi zenelizilobileyo balaleli lithiye indlebe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.